Inhlanganiso ezigoqela e-Women's Institute for Leadership Development, iWILD, iHeal Zimbabwe Trust, i-Elections Resource Center neZimbabwe Christian Alliance zitshele umhlangano lantatheli izindaba ukuthi zilwisana lenhlupho eziningi ezidibana labantu lapho bebhalisela ukuvota. Inhlupho lezi zigoqela ukuswela incwadi ezifana lezithupha, ukwehluleka ukusebenza kuhle kwabantu beZimbabwe Electoral Commission kanye lokwethuselwa kwabo sebebhalisile. Umqondisi weWILD uNkosikazi Samukeliso Khumalo uthe inani labantu ababhalisela ukuvota emhlubulweni weMathebeleland liphansi ngenxa yokuthi iningi alilazi ithupha lama-birth certificate ethi njalo behluleka ukuthatha lezo zincwadi zokuzalwa ngoba abazali babulawa ngombhuqazwe. Uthe behluleka ukuthola incwadi ezitshengisa ukuthi abazali babhubha ngenxa yokuthi babebanjwa ngamandla ukuthi bethi babulawa ngumkhuhlane othile.
Besithi tena inani labantu abaregistrayo lingabe liphansi eMathebeleland ngoba sithola ukuthi kulenani likhulu kakhulu elabantu abangalama IDs lama birth certificate. And besithi tena kambe kungabe kubangelwa kuyini? Abanye bathi bona babengaboni kunecessary ukuthi bathathe ama birth certificate. Abanye bakhona bathi bona abala izithupha ngenxa yokuthi abasakwanisanga ukuthi bathole ama death certificate yabazali babo ababulawa ngesikhathi seGugurawound. Abanye kwakumele baqamba amanga bathi bona izihloko zabo zifike ngemikhuhlane landlani wona nje babengazinikelanga ukuthi baqambela umanga. So as a result abala izingwalongwalo lezi ama IDs lama birth certificate.
Inkosikazi Khumalo ugcizelele wathi abasakhulayo bebengaphatheki kakhulu njalo bafuna ukufuqwa ukuthi baphatheke. Uthe abazi ukuthi sekusiya ekhethweni bazaphatheka na bengafuqwanga.
The youth sibona sengazathi ukuphatheka kwabo kule process bekungani bekuphansi kodwa ke ngenhlelo kade sizenza njenge-CSO sibona ingani liqalisa ukukhuphuka abesintwana ngani bafuna nje ukuthi bebe belokhu bephushwa and njalo kwenzele ama-activities angani a-generator interest kibo. Ngingazi njalo ukuthi nxa sesiya kuma-elections bazabe lokhu be-interested yini size ngenzani njengama-CSO ukuthi njalo baphatheke. Kodwa siyathaba ukuthi like ngakhangela kuma-concerts bebe-register and again singakhangela even i-age ka 18 to 35, according to e-statistics as a ZEC. Kanye ngasathi inani elabantu abaningi abaregistile ikakhulu kuma emadorobheni. So sifuna ukuthi sibakhuthaze abesintwana ukuthi baphatheke not just in the BVR process but ukusiya kuma-elections. Kodwa kuningi esingakwenza njengama-civic society organizations ukuthi abesintwana labo baphatheke.
Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance uReverend Useni Sibanda usole amabandla ezokholo akhuthaza abantu ukuthi bengaphatheki enhlelweni zokhetho ethi lokhu kuthathela abantu amalungelo abo.
Uduke sesilalo ukuthi akhona amanye amabandla afana na njengeJehovah's Witness abanqabela abantu babo ukuthi beregiste ukuvota ngoba bona besithi lezi zinto zomhlaba akumela ngabantu bazingene, kumele abantu balungisele kuyezulwini kuphela. Le imfundiso engalunganga njalo imfundiso eseceleni. Owesibili esibesikwenza ukukhulumisana namabandla amatha la amakhulu akhokhelwa ngabantu laba abazithi bona ngama-prophets. Sibona beqakathekile kakhulu ukuthi siba sikhulumisane labo ngoba labo balabantu abaningi abalokhu bengatholi ilungelo lokuya register ukuvota. Sesikhulumisane labaningi abakobulawe labaseHarare, sesilungiselele ukuthi siza kuya kibo leZEC, iZEC ikwanise ukufaka imitshina yayo abantu bathole ilungelo lokurejista.
Abenhlanganiso ye-ERC bona bathi ngaphandle kwenhlupho lezi okunye okuqakathekileyo ukuthi uhulumende alungisise imithetho ekhangela ezokhetho ukuze ukhetho lolu lube qotho. Njengenhlanganiso ezizimeleyo bathi kabajabuliswa ngokungasebenzi kuhle kwehofisi ka-Registrar General ethathisa izithupha ethi benza engani abafuni ukuthi abanye abantu babhalisele ukuvota ngokubaswelisa incwadi ezinjengezithupha kanye lezokuzala ezama-birth certificate. Ngokunjalo kuqakathekile ukuthi amahofisi wonke kahulumende alesabelo kwezokhetho asebenze elandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuze kube lokhetho oluqotho. Khathesi uZulu umatasatasa ngokubhalisela ukuvota kuhlelo oluqala emhlaka 10 Zibandlela oluzagqitshwa mhlaka 8 Mhlolanja. UZulu uzenelisa ukuqhubeka ebhalisela ukuvota kuze kuye kumanxaso kusele insuku ezingamashumi lambili ukuthi kube lokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.